sokuyisika disendaba ku VOA indebele.
Linga livuka njani solukandaba olamukela emsakazweni we studio 7 ngolwesihlanu mhlazi ku 13 ngwabakazi 2021 ngo Chris Gande. Endabeni zethu lamhlanje kuqhamuka udlakela kukhetho lweZambia lapho okubulewe isiphathamandla sebandla elibusayo ngabantu abathi basithole silamaphepha okuzama ukuqilibezela kukhetho. Inhlanganiso ezithi yeneyo sezisole kakhulu umkhankaso wezinye izizalwane zakwele South Africa ezithi umeya wedolobho leJohannesburg omutsha umnumzana Jolidi Madongo kumele asuke kulesi sikhundla ngoba uyise eyisizalwane seZimbabwe.
Futhi kumele iqine i-ANC ime ngokuqondileyo ikhombise ukuthi ukubandlululwa kwabantu ngokuza yinto engaqondanga.
Ummeli weLupane East edalele parliament ndemnumzana Mbongeni Dube uthi usesungule inhlelo ezithile ezifana lokuthelelezela kulesi sigaba.
Abantu basebenzinini sibezi ngoba abanye vele baphila ngokuthengisa, abanye baphila ngento eziningi ezithiyeneyo ziyabe zisenza ukuthi umuntu abe semphakathini.
Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa khonapha emsakazweni weStudio 7. Udlakela kukhetho lweZambia izolo lapho okubulewe isiphathamandla sebandla elibusayo ngabantu abathi basithole silamaphepha okuzama ukuqilibezela kukhetho. Uhulumende ubikwa ecitshe amagagasi obulembu be-internet kungasela oWhatsApp, Facebook, Twitter lezinye inkundla zokuxhumana. Edolobheni leLusaka yikho okuqhamuke udlakela lapho amakhulu abantu ebikwa ehlasele isiphathamandla sebandla elibusayo le-Patriotic Front bagongoda imota yakhe bacacada amafasiteli bambulala. Ingcwethi kwezombusazwe zithi kulakho ukuthi kwenziwe olunye njalo ukhetho olwe-runoff ngoba umongameli Edgar Lungu elakho ukuphuma lamavoti angehlukananga kakhulu lakamnumzana Hakainde Hichilema webandla eliphikisayo ele-United Party for National Development. Impumela ikhangelelwe ukuqala ukuphuma namuhla ngoba ukubala kuqale izolo ntambama. Inhlanganiso emela izizalwane zeZimbabwe kwele South Africa yeZimbabwe Community in South Africa kanye le-Africa Diaspora Forum sezisole kakhulu umkhankaso wezinye izizalwane zeSouth Africa ezithi umeya wedolobho leJohannesburg omutsha umnumzana Jolidi Madongo kumele asuke kulesi sikhundla ngoba uyise eyisizalwane seZimbabwe. Ibandla elibusayo ele-ANC likhethe uMadongo ngolwesithathu ukuthi angene kulesi sikhundla ngemva kokubhubha kukameya owayekhona. Labo abafuna asuswe esihlalweni bathi ngeke bakhokhelwe ngumuntu wokuza lanxa nje umthetho ukubeka sobala ukuthi umuntu ozalelwe kwele South Africa uyisizalwane salelo lizwe lanxa abazali bakhe kumbe omunye wabazali bakhe edabuka kwelinye ilizwe. I-ANC yethule umbiko isekela uMadongo isithi uyisizalwane sakwele South Africa esigcweleyo. Umkhokheli webandla eliphikisayo ele-EFF umnumzana Julius Malema naye usole abantu abasola uMadongo besithi asuswe esikhundleni esithi lanxa engaboni ngaso linye lo Madongo akumelanga abandlululwe. Inhlanganiso zakwamanye amazwe zithi udaba lolu luveza sobala ukuthi ukubandlululwa kwabavela kwamanye amazwe kulokhu kubhahile eSouth Africa. Untungameli Nkomo weStudio 7 uxoxe lesikhulumeli senhlanganiso yeZimbabwe Community in South Africa umnumzana Bongani Mkhwananzi.
Samkeleke kakhulu isimemezelo lesesivele ku-ANC futhi kumele iqine iANC ime ngokuqondileyo ikhombise ukuthi ukubandlululwa kwabantu ngokuza into engaqondanga okungamelanga umphakathi uvunyelwe ukuyijwayela ngoba kubi kunomthelela omubi futhi ebudlelwaneni beSouth Africa lamanye amazwe. Ngibona mina lento izoya iphele ma iANC yona ingaqina ngokuthi hayi thina umuntu lo vele ube yi-councilor akasikho ukuthi uvele esithubeni nje waba umeya ube vele engu-councilor so akaqali ukuthi asebenzele umphakathi i-track record yakhe kuphela yiyo sowumele ikhangele so i-ANC yona yiyo ezobonisa ukuthi udaba lolu luyophetha kanjani ngokuma iqine ngokuthi hayi ukhethiwe usengumeya ngaphandle kwalokho i-ANC ingavuma ukuba under pressure mhlawumbe imhoxise kuyodala umthelela ukuthi nakusasa bazoqala ukuthi abantu bakhethane bayogcina bekhethana nangokohlanga ngomunye umnyaka.
Sesike sabona udlakela oluqondiswe kwabokuza khona ngapho isizalwane seSouth Africa kubulawa abantu abaningi abavela phandle. Kumi njani kulezi nsuku?
I think ngenxa yama-lockdown ezinye izinto ade zingenzakala angeke usazijaja kahle ukuthi kwenzakala kanjani. Asikezwa imibiko emibi enganani ngabantu bokuza. Sike sezwa ePitoli sokungathi kukhona ukuhlaselana kodwa ke ayinto ikuthule okwamanje. Kodwa ke iqiniso elikhona ukuthi njengoba siyake sitshe thina njengenhlangano inkinga ekhona inequality eSouth Africa phakathi kwabantu abaswelayo labantu abazuzayo and leyo gap inkulu kakhulu. Ngokunjalo i-unemployment iyaya ilokhu ikhuphuka umnotho weSouth Africa nayo uyantengantenga okwamanje. Lokho kuchaza ukuthi vele kusokuzohlala kune-competition for ama-resources. As long as there is going to be i-competition yama-resources ne-society i-based ngamakiyasiza ukuthi kulabanothileyo kulabaswelayo angeke lento iphele vele enzondo yabantu baphandle ngoba umuntu uzobe efila sengathi yena njengesizalwane seSouth Africa uyagudluzeka yingakho engathola amathubo kudluzwa umuntu waphandle ikanti cha inkinga ekhona ukuthi ama-resources awekho shedi ngimena equal okwenza ukuthi nayo amathuba abe maningi kuwo wonke umuntu so leyo ndaba izohlala kancane kancane ibe umlilo olumathayo so ungacishwa kancane kodwa ke uyophinda ulumathe futhi so sethemba nje ukuthi kodwa i-education towards inzondano nje iyenzeke ngoba ayikho into enhle vele eyake yakhelwa phezu kwenzondo.
Umnumzana Bongani Mkhwananzi isikhulumeli senhlanganiso emela ilungelo lezizalwane zeZimbabwe kwele South Africa eZimbabwe Community in South Africa. Ugatsha lwezempilakahle luthi kulabantu abangamathumi amahlanu lasithupha 56 ababulewe ngumkhuhlane we-COVID-19 kumanani awethulwe izolo. Kuthi abangamakhulu ayisithoba minwembili 800 babanjwa igciwane le-coronavirus. Kwababhubhileyo idolobho leHarare yilo elilabaningi abangamathumi amathathu 30 kulabantu abazinkulungwane ezingamathumi amathathu lantathu 33,392 abahlatshwe ijekiseni yakuqala eye-COVID-19 kumanani ayethulwe izolo. Pane East edalele parlamente umnumzana Mbongeni Dube ophethe lesi sikhundla kusukela enquba kukhetho luka 2018 ekubandla lezano PF uthi usesungule inhlelo ezithile ezifana lokuthelelezela kulesi sigaba lanxa umkhuhlane we-COVID-19 ulokhu usidla ubhedu. Umnumzana Dube oyekugatsha labasakhulayo uthi bayakhuthazana njengomphakathi ukuthi bayehlaba ijekiseni yokwenqabela i-COVID-19 ikakhulu kulabo abakuzigaba ezingelamakilinika ezibalisa iLake Alice, Lupanda, Ndimimbili leLusulu. Asizweni exoxa losithandekile Mhlanga Studio 7 ngalolu daba kanye lenhlelo zokulungiselela ukhetho oluzayo ezigqutshwa libandla lakhe kule kulesi sigaba.
Ngathi lokho kuqale ukuba le lockdown le yakathesi. Into eyenzakeleyo sihambile phambili lengatsha ezithiniyo zikahulumende ukubalisela khona abomthetho labezempilakahle. Sixwayisa abantu ngendaba ye-COVID-19 le bahamba befundisa abantu, babatshela abantu, babatshela la ngendaba ye-vaccine ukuthi kumele kube njani. Then secondly sasesihamba ke saba lama-points e-vaccine or lapho ovaccinatewa khona abantu. Inamba yangikhona ibinhle kakhulu, abantu abaningi baphumile ngokuningi besiyahlatshwa. Sagida kakhulu ama-wards la angelama-clinics. Sihambile iLake Alice kwakule namba enhle, Lupanda East and West inamba yayinhle, iPupu nginimbizi lelusuku abantu babebe ngokuningi kakhulu.
Ungathi yiyo ingxaki abantu ababhekane layo kuyini? Siyabona ukuthi i-COVID-19 isimise inhlelo zabantu eziningi.
Abantu basebunzimeni sibizwa ngoba abanye vele baphila ngokuthengisa, abanye baphila ngento eziningi ezithiyeneyo eziyabe zisenza ukuthi umuntu abe semphakathini. Kodwa ngenxa yokuthi akusamelanga ukuthi abantu babe baningi bakuthane, sokuba nzima ukuthi amabhizinisi abantu ahambe. Kulabanye abantu abangakakuthatha i-serious okunto lokhu ukuthi kukhona. Uyathola umuntu ezigqokela imaski yakhe evale isilevu lentamo okungani yikho okuphefumulayo, engavalanga umlomo lamakhala. Uthi uyathi ngakulunisa ngothi futhi uzabona ukuthi umuntu ukhupha imaski nxa esefika lapho kulamapholisa khona kumbe nxa esezangena ehlobo. Kodwa olalo ngehamba nje esebantwini uyabengelama mask. So-ke into esilelayo kakhulu ebantwini njalo efunekayo sibili ukuthi sibe siqhubeka siyenza imfundiso ukuze baku-understand. Ngoba yathi usizwa omunye ukuthi ukhuluma nge-COVID ekutshele ukuthi hhayi i-COVID ngiyento eyenzakala kubulawayo le, thina lapha sikuzwa nje asilakho lokhu. Then kule ndaba zeminye imbuthano abantu bayaresist ukuthi banjani balandela amalokhuzeni nama-restrictions la akhona. Kule ndaba ezenzakala ezamaseli kuyabuya abantu from Bulawayo bezothengisela abantu bemakhaya indlela abaphila ngayo. So-ke isixwayiso sami nje lesicelo sami ebantwini ukuthi bazame ukuthatha serious izinto lokhu ukuthi sokukhona kuyabulala.
Ube ngomunye wabasakhula ukuba ngu-member of parliament kulenhlelo yini osuzisungu le kumbe i-COVID hayi sibisele okuningi emuva.
Akukho lula ukukhokhela abantu ngoba laba abantu abakhokhelayo bayabe bekhangelele ezinye izinto ezingayisizo okumele uzenze wena kule nhlelo sibili ezimbalwa ezenzakeleyo ngesikhathi sonesi kule COVID-19 sibe regression eqale lo nyaka kade yaba khona but lo nyaka nje lokho kuqale ngo-March. Ngikhuluma kunje kathesi kule 180 hectares elinyiweyo e-wheat eLupane from the stretch kule ma-center pivot everything under the Minister of Agriculture siphelile izabenefita i-community ye-Kwamba Ward Mpofu Village okutho ukuthi i-community izabenefita siye ngasePupu lapho kwanyamalalela khona inkosi ukhona okuyenzakalayo kule sibhedlela from the stretch sesiyakhiwe sesiphelile. Ukhangelele ukuthi ngensuku ezimbalwa nje sibuye sizovula ngumongameli welizwe.
Ungathi bandla le-ZANU-PF lokho elilosekelo yini oluningikhona ngakho eLupane East njalo liqhuba njani inhlelo zokhetho?
Asimanga and abantu silabo futhi ungananzelela abantu ebasilabo eminyakeni ezidlulileyo lama-sales esesilawo kathesi kulomehluko omkhulu kakhulu.
Ubona ingani usekelo lilalo yini? Ngoba siya sibona abaningi abatsha kakhulu emathebeleland besibasemabandlela njengabo-MDC labomthwakazi labozaphu. Kulula yini ukuba ngumkhokheli kubandla le-ZANU-PF esigabeni semathebeleland?
Ngezithilo esezikhona emathebeleland kathesi intsha yonke isibonile ukuthi hhayi indlela yileyi. Ngoba into eziningi ezazisenzakala ku-old dispensation lakwenzakala kathesi sokunomehluko omkhulu kakhulu. Abantu sebebona ukuthi kulezithelo kungani kule future lanxa nje kusesenzima silezijeziso zenotho ezibambileyo kodwa abantu bayabona ukuthi kukhona okwenzakalayo.
Umnumzana Mbongeni Dube ngummeli weLupane East edalele ephalamende engowebandla leZANU-PF ubexoxa ecingweni losithandekile Mhlanga weStudio 7 eseLupane.
Lo umsakazo weStudio 7 sisakaza eZimbabwe lisizwa siphuma ngapha eVoice of America eseWashington DC.
Okwamanje lesikhangele eziphuthumayo zivela kumaphephandaba athiyeneyo. Iphephandaba daba le chroniko lilo daba lokuthi iziphathamandla zombukiso wezamabhizimusi owe Zimbabwe International Trade Fair ozenziwa kumaviki amabili alandelayo zithi kuzamele abazobukisa bebe behlatshwe amajekiseni womabili awe COVID-19. Iphephandaba lobulembu elezimlive.com lithi wayengumkamsekeli kamongameli welizwe umnumzana Constantino Chiwenga uMary Mbayiwa uthi usecela enkosini ukuthi aphiwe ithuba lokubonana labantwana bakhe abathathwa umkakhe kuminyaka emibili edluleyo. Okwamanje sengilithiya ezandleni zenu lina balaleli bethu kumbiko lisithumele ngeWhatsApp.
Studio 7 linjani balaleli nabasakazi. Kuthanda ukubanzinyana lana, kuthanda ukubanzinyana kulobaba lana othina akungaqhumile naphakathi ngesizathu sokuthi abantu sebethethene. Manje abantu abathetheneyo lokuhlupheka kwabantu kungena kungenelana kanjani lokho? Ngoba since 1980 abantu bakithi abakakhululeki. Amathuba anikezwa abantu abantwana besihlweni namathuba anikezwa abantwana besintwini alingani. Akekho umuntu ongakuboniyo lokho. Siyakubona konke sikhangele konke lokho singabantu besindebelele. Uma ukhuluma ngento uqala uyibheke. Okhuluma ngalento yokuthi akuqunyelwane. Usebonile okwenzakala ukuthi kwenzakalani. So thina kufana simlandeleni. Kufana simchaseni umqondisi. Sihlukane nento zesihloneni. Sihlukane no MDC. Sihlukane nabo zihani. Ngoba kusobala ukuthi aba asifuneki kwele Zimbabwe. Kusobala ukuthi bona bafuna ukuba yibo. If befuna ukuthi ngabe isindawonye. Asinikezwe amathuba afanayo. Mangithi kwakufanele ukuthi sinikezwe amathuba afanayo ngoba manje asawadingi lawo mathuba, i just dinga ukuthi kunyelwane. Ngiyabonga
nalibingelela lonke basakazi beStudio 7. Injani sibonga umsebenzi omuhle enisenzela wona. Mina namhlanje ngumama ngifuna ukukhuluma ngomonzura lo Thokozani Khuphi. Laba bantu angazi ukuthi vele ngabafanisana kuthiwa umphakathi awababona ukuthi lanxa kungathiwa baphiwa i-opportunity ukuthi bawine i-election yilabani abantu ukuthi uThokozani nxa abangu-president ukuthi engafuna indoda yomuntu hamba ehlala khona ngenkani ayithatha indoda ibenyayo. Umbonzola lo mbuso wakuya kungukahitle kwaye befuna ukuthi lapho abangawenanga khona bathatha amaseke beqotha ama-members ka-alliance behlule ukuthi bazivotele ba-contest bawine labo bafaka baba abantu bayayangisa shemelizweni bayayangisa nxawathiwa bakwazi bayayangisa elizweni bothiwa bayayangisa la.
Linjani mashaba ezulu, siyabonga Studio 7 ngokusethulela izindaba ezimnandi ezingela secret ezifaka bahla yonke into yonke imfihlo ngapha eNyuzilandi ngapha eZimbabwe hayi bayafihla. So mina ngile ndaba enje lokho kwePoland, Poland hayi sesibona ukuthi hayi mina ngakuyihluleka. Ekuqaliseni sathi siphume kuvoteni wayesithi within 90 days within 130 days siyabe seqedile konke, siyabe selungisile wonke umnotho. But khangela kathesi imali zona leza ade Poland ubhadala abantu izita angaungabhadala isita unlike ukuthi ufundisa abantwana mahara. Kanti ukuthi education is for free ngesikhathi becampaigna kwaphana even ungakhangela entweni zabo nxa kuma-arrangementsona la aba-arrangeayo isikolo kwakuthiwa mahara. But what is meaning ukuthi ungathengeli lokuze isita imota lokho sosegcikeni ukuthi hhayi basebenza bonke lokunye okungamaphathi okuphansi khonoku ngaphandle kwekuzeni kwe-MDC alliance kusekuqineni sisekuqineni izalo asikakhandibhenini khona kweZimbabwe. Ngiyabonga ngundlovu okhuluma esigodini.
Sanibonani Studio 7, sanibonani enjani bakithi. Hayi thina siyaphila thina silapha eJohannesburg. Okhulumayo ngolinje Nkomo. Bakithi sengifaka amameseji angazi ukuthi mangaphi yuro ayi-4 ayi-5 angazi kodwa angiwazwa ayibalwa angiwazwa futhi kukhulunywa. Mina angikhulumi ngenhlangano kangikhulumi ngomunye ngikhuluma ngento eyenzakala ezweni. Ngathumela imeseji ngathi kona mina ngicela imeseji yakhona ibalwe ikhuluma ngomgwaqo indlela yase-Bedbridge eya kobulawayo ifile bakithi ifie ukufa fafa imota ziyadabuka amathaya zikwenze njani kodwa ipit bridge yenza imali ila ma toll gate kanti imali yakho na yonke iyanga so sicela impendulo
salibonani balaleli baka studio 7 bingelela konke leziphatha amandla zika studio 7 kwacela lo tungameli inkomo umdala wethu osisakazela izindaba ezimnandi ezeZimbabwe uthanda ukuqonqosela uZulu ukuthi ehambe eyohlaba ijekiseni yecoronavirus ukuze ebe namaphepha amakhadi atshengisa ukuthi uhlatshiwe ukwenzela ukuthi umongameli u-Emmerson Mnangagwa engathi kuvota abantu abahlatshiweyo olekhadi kuhle kakhulu lokho sikwazi ukuvota lathi njalo futhi ma uhlabile ungayekeli ukugqoka imaski ukuthi uhlatshiwe ijekiseni uhlale ugqokile imaski mina nginguRoward Mpala ngisuka eNyathi ngiyabonga balaleli kuzobalala kwalengqondo sesisovethi laba abathi iZimbabwe kumele iqunywe kakukho lokho akusoke kwafa kwayenzakala into engekhoyo leyo ngiyabonga balaleli ngilitshiya khonapho ngicela imali thumela amarekhodi enu lingathethisi
ngiyanibingelela basakazi bakastudio 7 i-America yonke ehlangana nezimo ngiyanibingelela ngenhlonipho ngingukholeni okhulumayo esigodini sasigwanda ya ngiyezwa uhulumeni uthi bazophakamela azonikeza uba kuMnangagwa inhlonipho nonkosikazi wakhe inhlonipho angazi ukuthi yiphi leyo nhlonipho ayinikezwa abayinikezwayo bobabili lapho okay ngidlule lapho ngithi mina ngiyabonga ukuthi banikeze ugogo uLovegay inhlonipho nobaba uPhathisa Nyathi ngiyakubongela lokho kuyinto enhleleyo kuyinto enhle ngibe sengicela-ke ke mina ukuthi kunganjani basifakele isithombe sikagogo uLovegay basibike laphana kabulawayo sisibone siyasibona lana kugugulu uma sigugula siyambona kodwa-ke no sifuna ukusibona sibekiwe laphana kwabulawayo ngiyabonga ngiyabonga kakhulu
injani ukuphila kustudio 7 gama lami mina ngumr Headroom Things ngihlala eJerusalema ithethi engiyisontayo Israel Light
Studio 7 linjani ngiyaminyelela mina ngijaha ohlala lapha kobulawayo isinhlupho lapha ngethingeni isidakaisami ukuthi alibona ngali ngasichaza shuwa ngabe kuyahlangana nje kukhulunyiswane kube kungani kuyazwisisana ngoba yeyi kuzima la
amavuko ama-journalist akithi mthokazi omuhle lonke bantu bakithi abathandekayo ntungamela inkomo Dips Dube sithandekile mhlanga Ezra Chisa lonke nje manhlona sitensi yakho nangapho kobulawayo ngabe linjani ithemba liphithile hayi siyalithanda kakhulu muhle umsebenzeli uyenza hlala lisinika indaba malanga wonke Mordecai Ndlovu lo okhuluma usebutswana wayishelanye manje lapho nganasabanti kahle into la uma singani sikhulume ngendlela esuthi siyasula ukuthi siphilwa sokumbe siphiliswa soku sidlela imnotho siyenziwani lapha lalapho ngani kuthiwa sikhuluma rong ngendawo zakithi abantu besidlela imnotho kithi hayi lapho kuke kulungiswe lapho sibe free ngaphi kathi nasemoyeni singabi free awu
lawo bekungamazwi enu lina balaleli bethu elisithumele ngeWhatsApp kunombolo ezithi +1 202 465 0318 kwezemelika ukusayinwa komthetho ukwakha we-Infrastructure Act okwenziwe ngumongameli Joe Biden ngolwesithathu kukhangelelwe ukuvuselela umnotho waleli lizwe ngendlela ezithiyeneyo lo mthetho uzafakelwa imali eyi-trillion elilodwa lengxenye $1.5 trillion sixoxe lesi sizalwane sezimbabwe esihlala edolobheni le-Seattle esigabeni se-Washington State unkosikazi Priscilla Ndlovu ukuze izo imbono yakhe ngalolu daba
uhlelo lolu oluvunyelwane ngumongameli Biden lama Republican mina ngibona ngani luzaba luhlelo oluza kwenza impilo zabantu zibe ngcono ngoba izinto abazikhangeleyo kukhangela izinto eziningi kakhulu izinto ezifana lama bridge sometimes uku upgrade nje infrastructure ezindaweni ezithini konke lokhu kwenzani emuntwini. Umuntu ofuna ukusebenza, imisebenzi izavuleka, ivuleka ngakhona lokho izinto abazabe bezenza. Njalo nxa abantu bangasebenza kube sokusiba le mali ezandleni zabantu, abantu bayathenga. So kuzathuthukisa i-economy, kuzanceda abantu abahlala lapha e-America, izizalwane zase-America, ikakhulu laba bebenxenye imisebenzi bengabahambeli kuhle, kuzabavulela imisebenzi. Kodwa ayisikho ukuthi kunganceda umuntu wonke nje jikelele. Nxa uthi lapha kuleli lizwe sesibonile ukuthi bakhona abanye abantu ungaze kuthiwa imisebenzi khona, nxa bengahambanga emsebenzini bazahlala belekube njalo ngenxa yokuthi babe bengafunanga ukusebenza. Mina ngathi njengalapha engihlala khona lapha e-state se-Washington, uzathola ukuthi kwesinye isikhathi abantu babe beqhathwa kodwa umzwa omunye umuntu lokusindika ngisebenzi, kodwa uhambo kwesefuye kubhalelwe i-hiring, u-FedEx uthi hiring, i-construction company Lambertini ithi hiring, i-pharmacy ithi hiring. So kuzafanana lakhona lokhu, lokhu kuzaletha imisebenzi eminingi. But kodwa nxa umuntu engafuni ukuyasebenza kuze kumncede ngalokho, kuzanceda abafuna ukuzinceda, abangafuni ukuzinceda bazahlala belokhu benjalo. Kuzalungisa lezi izinto lezi ezinye ama-buildings kumbe ama-bridge kumbe imigwaqo ebisingasaphathekanga kuhle obesokusiwa.
Siyabona njalo ukubana umongameli Joe Biden uthi yena inhlelo zakhe zihamba kahle, kodwa siyabona ukubana ama-Republicans elokhu bengani bayazenqabela.
Ngoba umuntu yena nxa ehlezi endlini izinto ezimhluphayo zakhe uhlukuluzwa izinto eziqondane nempilo yakhe. I-Congress le-Senate nxa bese-Senate ngale bona bakhangela political positions zabo. Esingamelanga sikukhohlwe lapha yikuthi nxa uBiden efuna ukwenza izinto eziletha ukuthula kumbe eziletha ukudla ebantwini kumbe eziletha umsebenzi, ama-Republicans afuna ukusebenza, ama-Democrats afuna ukusebenza, bonke nje lokuthula bayakufuna. Izinto ze-social justice bazifuna, fair wages bafuna, uhola imiholo ephakemeyo. So umuntu ose-Congress lose-Senate engakuvala lokhu, nxa uBiden engabiseli izinto ezinjengalezo ebantwini, abantu bazawenza ukuthi babe lakho ukuthi o-Congress babo, o-Congressmen babo labo-Senate laba abayi-Republican Party bavotele izinto ezifuna uBiden.
Unkosikazi Priscilla Ndlovu, isizalwane seZimbabwe esihlala ngapha kwele Melika, ubexoxa ecingweni le-Studio 7 esedolobheni le-Seattle esigabeni se-Washington State. Kwezemidlalo, owake waba umgcinisihlalo weqembu le-Highlanders u-Ernest Mapepa Sibanda, yena ubhubhe ngolwesibili, ubikwa ezangcwatshelwa kobulawayo kusasa. Iphephandaba le-Chronicle lithi abemuli yakhe baphakathi kwamalungiselelo. Ibandla le-MDC Alliance selithumele amazwi enduduzo emulini kaSibanda. Untungameli Nkomo, Studio 7, uxoxa nomsekeli wesikhulumeli saleli bandla, umnumzana Felix Magalila Mafasibanda.
Mahlabe Zulu, Zulu kandaba, labantu bonke beZimbabwe kakhulu abebhoso iHighlander uMantengwane, khalalani thina abe-MDC Alliance. UPresident Jamisa uthumela ilizwi lakhe likhulu njalo ekhalalani esithi uMapepa ethi indoda emadodeni ethi dlala umdlalo wazi wafika endaweni zonke zomhlaba, umuntu edethanda ukudlala umdlalo webhora, esocializa labantu bonke, waze wafika lapho wathungamela khona ithimu yelizwe lonke iHighlander iBhoso. Ngalokho sithi kalale ngokuthula, abakodawo oJamela ovodloza sithi kalale ngokuthula isilo sakwethu. Kungani inkosi ingalipha ukuthula ngithemba ngoba uJaha uMapepa uCharles sebenzile. Kungani elale ngokuthula, size sihlangane lapho esizahlangana khona.
Umnumzana Felix Magalela Mafasibanda, umsekeli wesikhulumeli se-MDC Alliance, ubekhuluma ecingweni le-Studio 7 ekwabulawayo. Singakagqibi uhlelo lwalamhlanje, kesikhangele inhloko zezinye zendaba ebesilazo. Kuqhamuke uDlakela kukhetho lweZambia, lapho okubulewe isiphathamandla sebandla elibusayo ngabantu kade besithi bamthole elamaphepha okuzama ukuqilibezela kukhetho. inhlanganiso eziningi sezisole kakhulu umkhankaso wokuzama ukususa umeya wedolobho leJohannesburg omutsha ngoba uyise isizalwane seZimbabwe. Silugqiba ke lapha uhlelo lwalamhlanje olivalelisayo nguChris Gande. Ngisithi dibanani lontungameli Nkomo ngeviki ezayo. Libe nempelasonto elithukela. Ningasilalela ku www.voaindebele.com. Likhumbuleke ugqoka ama mask nokuqhelelana ligezele izandla.